Umnumzana Fikile Mbalula umphathintambo wezokuthwalwa kwabantu lempahla utshela bezindaba ukuthi ukhathazekile ngokungeniswa kwabantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngoba lokhu kufana lokuntshontshwa lokuthunjwa kwabantwana abayibiza ngokuthi i-child trafficking besephula imithetho yamazwe omhlaba. Umbalula uthi kubothwa komtshayeli weZimbabwe obesengene elizweni labantwana abalithumi ngokungela mvumo kutshengisa khona ukuthi lolu hlupho ludinga ukuthathelwa amanyathelo abanzi.
You're talking about kids who are at the age of 8, 7.
Cabanga abantwana abalishumi besuka khona le eHarare baze beyefika ePretoria bengalazi incwadi behamba ngemota engelamiqobotsho.
A vehicle driving from Harare right into South Africa across the border. No brakes.
Umgcinihlalo wehlanganiswe lelamalungelo obomama labantwana kule South Africa unkosazana Victor Mathutu uthi kuyahela ukuzwa indaba ezifana nalezi kodwa ke uMathutu uthi lokhu kwenziwa isimo eningi labazali beZimbabwe abasebenza kule South Africa abazithola sebephakathi kwaso.
Ukuthola ipassport eZimbabwe kunzima. Bekuvele kuhlezi kuthiwa iphepha lokwenza ipassport kalikho. Manje sokungathi selikhona kuyabiza kumbe eqolo. Abazali bayafisa ukubona abantwana kodwa uthole ukuthi abanye ngabaye emalivini bayasebenza. Siyaxwayisa bakithi abantwana nxa bengelawo amaphepha kungangcono babone kanye ngomnyaka ngoJuni lapho kuphume khona ilivu yakho.
Iningi labazali like laphatha amathumbu ngezandla emalangeni asanda kudlula ngemva kwembiko ebithunyelwana ekhasini leFacebook isithi kulabantwana abalethumi lambili ababhewulwe ngumtshova ngesikhathi bezama ukungena kwele South Africa lomalayitsha. Noma nje Studio 7 ingatholanga isiqinisekiso samapholisa ngalolu daba, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kutshengisa khona ukuthi abantwana ababuya ngalendlela abaphephanga.
Yebo, siyaluzwisisa uhlupho olukhona kodwa kuqhakathekile ukuthi umzali ahambe ayezithathela umntana wakhe ekhaya. Abantu kumele badinge incwadi zokuhambisa ezabantwana kusase lesikhathi lalabo ababagcinileyo ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi bangene ebhasini babuye eSouth Africa bezobavakatshela.
UMnumzana Mbalula uthi amapholisa azosebenza katalala ukuqeda lo umkhuba.
We need to work together with the Zimbabweans and ourselves to strengthen the cross-border approach.
Sizasebenza ndawonye leziphathamandla zeZimbabwe ukuba leqiniso lokuthi amapholisa avimbile emigwaqweni ubusuku lemini.
To ensure that at no stage we are absent on the roads.
Kusenjalo uMnumzana Mabhena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezilubhekise ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi ukuthi kulabo abatshayelayo banganathi utshwala njalo bazi ukuthi ukugijima akusikho kufika. Melusi 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Kapo.